Isahluko 18. Kungani kumele ngizinikele futhi ngibhabhathizwe? Indima 1, umbuzo uthi, kuyini ongabe usuzibuza khona? Akuthandabuzwa ukuthi zinenge izinto osuzifundile eziseBhayibhelini, uncediswa libhuku leli. Ufundile ngesithembiso sikaNkulunkulu somhlaba oliparadise, isimo sabantu abafileyo, lethemba lokuvuswa. Ungabe usuqalisile lokuya emihlanganweni yabofakazi bakaJehova, futhi yakholwa ukuthi bakhonza ngendlela uNkulunkulu ayifunayo. Kungenzakala ukuthi usungumngane kaJehova, futhi usuzimisele ukumkhonza. Lokhu kungenza uzibuze ukuthi, kuyini okumele ngikwenze ukuze ngikhonze uNkulunkulu? Indima 2, umbuzo uthi, kuyini okwenza indoda engumTopiya yafuna ukubhabhathizwa? Indoda engumTopiya eyaphila ngesikhathi sikaJesu layo yake yazibuza umbuzo ofana naye. Indoda le yatshunyayezwa nguFiliphu ngemva kwesikhathi esithile uJesu evusiwe. UFiliphu wayetshengisa ukuthi uJesu nguMesiya. Lokho indoda le yakuzwayo kwayithinta kwamancane yaze yathi, khangela, nanka manzi. Kulani ukuthi ngihle ngibhabhathizwe na? Imisebenzi 8 verse 26 kusiya ku-36. Indima 3, umbuzo ka-A uthi, yuphi umlayo uJesu awunika abalandeli bakhe? Umbuzo ka-B uthi, umuntu kumele abhabhathizwe njani? IBhayibheli likwenza kukhanye bha ukuthi nxa ufuna ukukhonza uJehova kumele ubhabhathizwe. UJesu watshela abalandeli bakhe wathi, lenza abafundi ezizweni zonke, libabhabhathize. UMatthewu 28 verse 19. UJesu waba isibonelo endabeni le. Laye wabhabhathizwa. Kazange afafazwe ngamanzi, kodwa wacwiliswa umzimba wonke emanzini. Nxa umKristu ebhabhathizwa, kumele acwiliswe umzimba wonke emanzini. Indima 4, umbuzo uthi, ukubhabhathizwa kutshengisani? Ukubhabhathizwa kutshengisa ukuthi usuzimisele ukuba ngumngane kaJehova, lokuthi usufuna ukumkhonza. Kodwa kungenzakala uzibuze ukuthi, kumele ngenzeni ukuze ngibhabhathizwe? Kumele ube lolwazi lokholo. Indima 5, umbuzo ka-A uthi, kuyini okumele ukwenze ungakabhabhathizwa? Umbuzo ka-B uthi, kungani uqakathekile ukungena imihlangano yabofakazi bakaJehova? Ungakabhabhathizwa kumele uqale wazi uJehova lo Jesu. Usuqalisile ukukwenza lokho ngokufunda iBhayibheli.
UJohane 17 verse 3 uthi, manje ke yilokho ukuphila okungapheliyo, ukuthi bakwazi wena onwe wedwa uNkulunkulu weqiniso lo Jesu Kristu omthumileyo.
Kodwa lokho ayisikho kodwa kumele ukwenze. IBhayibheli lithi kumele ugcwaliswe ngokwazi intando kaJehova. Ukungena emihlangano yabofakazi bakaJehova kuqakatheke kakhulu ngoba kwenza ubuhlobo bakho lo Jehova buqine. Indima 6, umbuzo uthi, kumele wazi okunganani okuseBhayibhelini ukuze ubhabhathizwe? UJehova kalindelanga ukuthi wazi konke okuseBhayibhelini ukuze ubhabhathizwe. Wayengalindelanga ukuthi umTopiya azi konke ukuze abhabhathizwe. Ngoba sizaqhubeka sifunda ngoNkulunkulu ukuze kube phakade. Lanxa kunjalo, kulezi mfundiso zeBhayibheli okumele uzazi ukuze ubhabhathizwe. Indima 7, umbuzo uthi, ukufunda iBhayibheli kukuncede njani? IBhayibheli lithi, kungela ukukholwa kwenzakala ukuthokozisa uNkulunkulu. KumaHebheru 11 verse 6. Lokhu kutsho ukuthi kumele ube lokholo ukuze ubhabhathizwe. IBhayibheli lisitshela ukuthi abaningi edolobheni leKorinte bezwa lokhu abalandeli bakaJesu ababekufundisa futhi bakholwa babhabhathizwa. Imisebenzi 18 verse 8. Ukufunda iBhayibheli kukuncedile ukuthi ube lokholo ezithembisweni zikaNkulunkulu lasemandleni enhlawulo eyiyo esikhulula esonweni lasekufeni. Tshela abanye ngeqiniso eliseBhayibhelini. Indima 8, umbuzo uthi, kuyini okuza kufuqa ukuthi utshele abanye lokho okufundayo? Ukholo lwakho luzaqina nxa ungaqhubeka ufunda iBhayibheli futhi ubona indlela elikunceda ngayo. Ukholo luza kufuqa ukuthi utshele abanye lokho okufundayo. Kodwa ngobani okumele ubatshele? Indima 9 lo 10, umbuzo ka-A uthi, ngobani ongabatshela lokho osukufundile? Umbuzo ka-B uthi, kumele wenzeni nxa usufisa ukutshumayela labanye? Ungatshela abangakini, abangane bakho, omakhelwane lalabo osebenza nabo. Kodwa lokho kumele ukwenze ngendlela elomusa futhi elothando. Ngohamba kwesikhathi uzaqalisa ukushumayela nabanye ebandleni. Nxa usukulungela ukwenza njalo, ungatshela lowo okufundisa iBhayibheli. Nxa ufakazi ofunda laye ecabanga ukuthi usukulungele lokho, uzatshela abadala ababili ukuze baxoxe lawe. Abadala bazaxoxa lawe ukuze babone ukuthi uyazizwisisa yini izimfundiso zeBhayibheli. Uyalalela yini lokho iBhayibheli elikutshoyo. Lokuthi uyafuna sibili ukuba ngufakazi kaJehova. Ungabesaba abadala ngoba umsebenzi wabo ngokunakekela wonke umuntu ebandleni. Nxa lingaqeda ukuxoxa, abadala bazakutshela ukuthi singaqalisa yini ukuchumayela labanye loba hatshi. Indima 11 umbuzo uthi, kungani uqakathekile ukuthi uqale ulungise impilo yakho ongakaqalisi ukuchumayela? Kwesinye isikhathi abadala bangakutshela ukuthi kukhona okumele ukulungise ungakaqalisi ukuchumayela labanye ebandleni. Kuyabe kuqakathekile ukuthi wenze njalo, ngoba nxa uchumayela uyabe umele uJehova. Yikho kumele uphile ngendlela ayifunayo. Phendukani libuyele kuNkulunkulu. Indima 12 umbuzo uthi, kungani kumele umuntu aphenduke nxa efuna ukubhabhathizwa? Kulokunye futhi okumele ukwenze ungakabhabhathizwa. Umpostoli uPetro wathi, phendukani, libuyele kuNkulunkulu, ukuze izono zenu zesulwe. Imisebenzi 3:19. Kutshoni ukuphenduka? Kutsho ukuzisola ngobube esiyabe sibenzile. Ngokwesibonelo, nxa ubungaziphathanga kwezemacansini, kuyabe kumele uphenduke. Lanxa uzama sibili ukwenza okulungileyo, kuyabe kumele uphenduke ngoba sonke silesono, futhi siyakudinga ukuthi uNkulunkulu asithethelele izono zethu. Indima 13, umbuzo uthi, kutshoni ukubuyela kuNkulunkulu? Ukuzisola nje akwanelanga. UPetro wathi kumele sibuyele kuNkulunkulu kumbe siguquke. Lokhu kutsho ukuthi kumele utshiyane le mikhuba emibi okungenzakala ubuyenza, futhi uqalise ukwenza okulungileyo. Cabanga ngomzekeliso lo. Kuyini ongakwenza nxa ungananzelela ukuthi usulahlekile ngesikhathi usiya kwenye indawo? Akuthandabuzwa ukuthi uyachibilika ubusuhamba ngendlela eqondileyo. Kuyafanana lokufunda iBhayibheli. Kumele ubuyele kuNkulunkulu, kumbe untshintshe ukuphila kwakho nxa ungananzelela ukuthi okwenza yakuhambelani lalokho uNkulunkulu akufunayo. Zinikele kuNkulunkulu. Indima 14 umbuzo uthi, uzinikela njani kuNkulunkulu? Okunye okuqakathekileyo okumele ukwenze ungakabhabhathizwa, yikuzinikela kuJehova. Ukuzinikela ngokuthandaza kuJehova usenza isifungo sokuthi uzamkhonza ukuphila kwakho konke, futhi uzaqakathekisa ukwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi. Indima 15-16 umbuzo uthi, kuyini okufuqa umuntu ukuthi azinikele kuNkulunkulu? Ukuthembisa uJehova ukuthi ufuna ukumkhonza kufanana lokuthembisa umuntu omthandayo ukuthi uzaphila layo kwempilo yakho yonke. Cabanga ngejaha elithandana lentombi. Nxa ijaha lisiba yazi ngcono intombi yalo, uthando lwalo luyakhula kuze kufike kuthini litshade layo. Ijaha liyabe lizimisele ukwenza njalo ngoba liyithanda lanxa lesi kuyisinqumo esikhulu. Ukuqhubeka ufunda ngoJehova kuzakwenza umthande kakhulu futhi uzimisele ukumkhonza ngenhliziyo yonke. Lokhu kuzakufuqa ukuthi uthandaze kuye umthembisa ukuthi uzamkhonza. IBhayibheli lithi loba ngubani ofuna ukulandela uJesu kumele azidele. UMarko 8:34. Kutshoni lokhu? Kutsho ukulalela uJehova kukho konke okwenzayo. Ukwenza intando kaJehova kuqakathekile ukwedlula esikufunayo lesikufisayo.
1 Petro 4:2 uthi, ngakho-ke, ukuphila kwakhe kwasemhlabeni okuseleyo kwakuphilela izinkanuko ezimbi zabantu, kodwa intando kaNkulunkulu.
Ungesabi ukuthi uzaphambanisa. Indima 17 umbuzo uthi, kungani abanye abantu beyekela ukuzinikela kuJehova? Abaningi bayekela ukuzinikela kuJehova ngenxa yokuthi babe besesaba ukuthi baza kwehluleka ukugcwalisa isithembiso sabo sokumkhonza. Kungenzakala ukuthi babe besesaba ukuthi bazamzwisa ubuhlungu kumbe befuna ukuzenzela umathanda. Babe bebona ngani nxa bengazinikelanga, uJehova kasoze abasole ngalokho abakwenzayo. Indima 18 umbuzo uthi, kuyini okuzawunceda ukuthi unqobe ukwesaba ukuzwisa uJehova ubuhlungu? Nxa umthanda ngenhliziyo yonke uJehova, awusoze uyekele ukuzinikela kuye usesaba ukuthi uzamzwisa ubuhlungu. Futhi awusoze ubone angani ukwenza intando yakhe kuyinto enzima kakhulu. Umpostoli uJohane wathi, ukuthanda uNkulunkulu yilokhu, ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima. 1 uJohane 5 verse 3. Indima 19, umbuzo uthi, kungani ungamelanga wesabe ukuzinikela kuJehova? Ukuzinikela kuJehova akutsho ukuthi awusaphambanisi. UJehova kalindelanga ukuthi wenze okungaphezu kwamandla akho. Kodwa uza kuncedisa ukuthi wenze okulungileyo. Themba uJehova ngenhliziyo yonke. Yena uzaqondisa zonke izindlela zakho. Isaiah 3 verse 5 lo 6. Tshengisa ukuthi usuzinikele kuJehova. Indima 20, umbuzo uthi, nxa usuzinikele kuNkulunkulu, kuyini okulandelayo okumele ukwenze? Usuzimisele yini ukuthi uzinikele kuJehova? Nxa usuzinikele kuye, kulokunye okumele ukwenze? Kumele ubhabhathizwe. Indima 21 lo 22, umbuzo uthi, utshengisa njani ukuthi uyaluvuma ukholo lwakho? Tshela umhleli wequla labadala ukuthi usuzinikele kuJehova futhi usufuna ukubhabhathizwa. Yena uzahlela ukuthi abanye abadala baxoxisane lawe ngezinye izimfundiso zeBhayibheli eziyisisekelo. Nxa bangabona ukuthi usukulungele ukubhabhathizwa, baza kutshela ukuthi uzabhabhathizwa emhlanganweni wabofakazi bakaJehova olandelayo. Emhlanganweni lowo kuzabe kulenkulumo echasisa ukuthi ukubhabhathizwa kutshoni. Enkulumeni leyo, abazabhabhathizwa bazabuzwa imibuzo emibili. Ukuphendula imibuzo leyo kuyabe kutshengisa ukuthi uyaluvuma ukholo lwakho. Ngemva kwalokho, uzabhabhathizwa ngokucwiliswa umzimba wonke emanzini. Ukubhabhathizwa kwakho kuyabe kutshengisa ukuthi usuzinikele njalo usungufakazi kaJehova. Kumelani ukubhabhathizwa? Indima 23, umbuzo uthi, kutshoni ukubhabhathizwa ebizweni likaBaba, leleNdodana, leloMoya oNgcwele? UJesu wathi abafundi bakhe bazabhabhathizwa ebizweni likaBaba, leleNdodana, leloMoya oNgcwele.
UMathewu 28 verse 19 uthi, ngakho hambani lenze abafundi ezizweni zonke, libabhabhathize ebizweni likaBaba, leleNdodana, leloMoya oNgcwele.
Kutshoni lokhu? Kutsho ukuthi uyananzelela isikhundla sikaJehova sokuba ngumbusi. Indima kaJesu ugcwalisekeni kwenjongo kaNkulunkulu, kanye lokuthi uNkulunkulu usebenzisa uMoya oNgcwele ukuze enze intando yakhe. Indima 24 lo 25, umbuzo kaA uthi, ukubhabhathizwa kumelani? Umbuzo kaB uthi, sizaxoxa ngani esahlukweni esilandelayo? Ukubhabhathizwa kumela into eqakatheke kakhulu. Phela ukuciliswa emanzini kumela ukutshiya indlela obuphila ngayo. Ukuphuma emanzini khona kumela ukuqalisa impilo entsha yokwenza intando kaNkulunkulu lokumkhonza impilo yakho yonke. Ungakhohlwa ukuthi uzinikele kuJehova hatshi emuntwini kumbe enhlanganisweni. Ukuzinikela kwakho kuza kunceda ukuthi ube lobuhlobo obuqinileyo loNkulunkulu. Kodwa ukubhabhathizwa kutsho ukuthi uzasindiswa. Umpostoli uPawuli wathi, qhubekani lisebenzela ukusindiswa kwenu ngokwesaba langokuthuthumela. Ngoba seFiliphi 2 verse 12. Ukubhabhathizwa kuyisiqalo nje. Kodwa kuyini okungakusiza ukuthi uhlale useduze loJehova? Isahluko esilandelayo sizaphendula umbuzo lowo. Isifingo. Iqiniso 1. Kumele ngibhabhathizwe yini? Khangela, nanka amanzi. Kulani ukuthi ngihle ngibhabhathizwe na? Imisebenzi 80 verse 36. Kungani umele ubhabhathizwe futhi kumele ubhabhathizwe njani? Ukubhabhathizwa kutshengisa ukuthi usuyitshile indlela obuphila ngayo futhi usuza kwenza intando kaNkulunkulu. UMathewu 28 verse 19 lo 20. Kumele ubhabhathizwe ukuze ukhonze uJehova. Ihubo 40 verse 8. Ukubhabhathizwa kutshengisa ukuthi usuzimisele ukukhonza uNkulunkulu. UMathewu 3 verse 16. Kumele ucwiliswe umzimba wonke emanzini njengoJesu. Iqiniso 2. UJehova kalindelanga ukuthi wenze okungaphezu kwamandla akho. Ukuthanda uNkulunkulu yilokhu, ukulalela imilayo yakhe. Njalo imilayo yakhe kayinzima. 1 uJohane 5 verse 3. Kungani ungamelanga wesabe ukuzinikela kuJehova? Amahubo 103 verse 14. UIsaya 41 verse 10. Ukuzinikela kuJehova kutsho ukuthi kumele ube ngumuntu ongelasono. Uza kuncedisa ukuthi wenze okulungileyo. KwabaseKolose 1 verse 10. Nxa umthanda ngenhliziyo yonke uJehova, awusoze uyekele ukuzinikela kuye usesaba ukuthi uzamzwisa ubuhlungu. Iqiniso 3. Okumele ukwenze ungakabhabhathizwa. Ngiyakunqwanela ukwenza intando yakho, oNkulunkulu wami. Umthetho wakho usenhliziyweni yami. Ihubo 40 verse 8. Kuyini okumele ukwenze ukuze uzinikele kuJehova? UJohane 17 verse 3. Funda ilizwi likaNkulunkulu. Kumele wazi uJehova lo Jesu Kristu. Nxa ungaqhubeka ufunda ngabo uzagcina subathanda kakhulu. KumaHebheru 11 verse 6. Woba lokholo. Kumele ube lokholo ezithembisweni zikaNkulunkulu lasemandleni enhlawulo eyiyo esikhulula esonweni lasekufeni. Imisebenzi 3 verse 19. Penduka. Lokhu kutsho ukuzisola ngobubo oyabe ubenzile. Guquka. Lokhu kutsho ukushiya ukuziphatha okubi futhi senza okulungileyo. U-1 Petro 4 verse 2. Zinikele kuNkulunkulu. Uzinikela kuJehova ngokuthandaza usenza isifungo sokuthi uzamkhonza ukuphila kwakho konke, futhi uzaqakathekisa ukwenza intando yakhe ngaso sonke isikhathi.